Amalunga omanyano ePeople's Rainbow Coalition uDumbu Sokhona kwamandla wathathela uZulu amandla njalo kuyadingeka ukuthi amandla abiselwe ebantwini ukuze induba ezibhekane lozulu ziphele. Umnumzana Sande Moyo ozancintisa ukhetho lwamakhansila emele iParis kuwa-3 emzingwani uthi amandla angabiselwe ezabelweni kuza kuba lula ukuxazulula indubo ezibhekane lozulu.
Khangelele ukuthi ihulumende esikiyo khathesi yathathela abantu amandla, kukanti abantu yibo okumele amandla abekibo nge-devolution of power. Nxa sikhangele khathesi imhlangano, imbuthano eyenziwayo kakhulu yihulumende, bayabe bezotshela abantu okwenza, hathi abantu betshela ihulumende izikhalazo zabo ukuthi bafuna ukwenzela lokhu.
Umnumzana Bekezela Lakson Nyathi ozancintisa ukhetho lomakhansila ebeja kuwa-12 uthembisa ukusebenzela abantu.
Singayo singele singababandla ngu-5 ekukhansila lamakhansila zonke la esilawo la, kodwa into eqakathekileyo yikuthi sisebenzela abantu. Khipha ibhatshi lakho le-party kumbe ngelikamjuru kumbe ngelezanu kumbe ngele-MDC.
UNkosazana Anele Mnyandu ozamela iPRC ukhetho lwamalungu edale lephalamende ukhuthaza uZulu emaphandleni ukuthi akumelanga avalwe amehlo ngokudla kuphathelwa ngabezombusazwe.
Abantu thina amaNdebeleni basiyela ukuthi asilandaba lokuthi abantwana bethu bafundile, asilandaba lokuthi siyathola imisebenzi, asilandaba lokuthi amasekthari yethu avaliwe. Esikuthandayo yikudla, yikho besinika ukudla kuphela. Lizakhohlwa ukuthi alichatshwanga, lizakhohlwa ukuthi abantwana laba bala msebenzi. Elizakwenza yikuthi lizathatha 5 kg, lithatha 2 kg yetshukela, lihambe lehotel izanu libisele esihlaleni, lidubekele for another 5 years.
UNkosazana Mnyandu uzancintisana labanye abalithumi ababalisa omnumzana Levi Mayihlome Zanu PF, Kumlani Moyo MDC Alliance, Luke Moyo MDCT, Danisa Ndlovu MDCT, Eke Mkala Zaphu, Chelesani Mpofu NPF, Nathaniel Siwela RPZ, Kaolani Ncube MRP, Wellington Khadebe ZPP GPM, Lonkosikazi Alice Spanda OUCA. Isakamuzi seGwanda umnumzana Sifanjani Moyo uthi kakhwabithi ukwanda kwamabandla asacathulayo esithi kulabo ukuphambanisa labo abavotayo.
Bengikhangelela ukuthi bonke abantu abalangamabandla kwakuncane bekumele behlanganise amakhanda bengene ngaphansi kukachamisa bakhiphe izanu, ngoba besizuzile ichansi enhle kakhulu emnandi. Umgabe sengasekho, kathesi umgabe engasekho bekumele wonke umuntu ahlangane siyikhiphe izanu, bese sisala sesikubona okunye lokhu. Akulo umuntu abantu baphambanisa abantu kunje, so kunzima kangaka into zingaqaleki kanje. Abantu bavuka ngamabandla amaningi nebe confuse abantu abavotayo.
Abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka sebeqinisa imikhankaso yabo kulandela ukuhlala kwedale lokubhalisa ukuncintisa elenomination court ngolwesine lweviki edlulileyo, lapho bathole isiqiniseko sokuthi ngempela sebengenile kukhetho okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngisebeja emzingwani, ngingu-Albert Ncube.